ukuthi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho ukuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana kufuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kulama-private schools amaningi njengo-Falcon laba o-Eaglesville liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bhasi number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ningakhangela i-number plate yebhasi yabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekela ukukhangela. Kuyaba difficult ukutracka yikho sizaba lama-problems like le eyenza collective speeding so. Because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nami imoto ithwala abantwana idingani.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right. Thina njengabantu abasebenza le safe schools zone Zimbabwe sifuna uku-advocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right. Asivele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto ezilunge ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-one ufuze ukuthi akhangele imoto yena leyo ukuthi i-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto yena leyo, u-driver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yena leyo or ibhasi yena leyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto leyo ivela lapha iye esitungwini, nxa ivela lapha iye emobra, ibe nesikhathi nama-time routes wona lawo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-one ufuze ukuthi ngo-three iyabe isifikile emobra abantwana bonke bayasebehambile. But akula ama-gates wona lawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke noleyo ukuthi libekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu, njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapolisa ne-traffic safety council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imota ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo nathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi ona lawo ayi-yellow for a purpose because i-yellow even nxa use-road nxa ukhathana nxa useduzane udrive e-road ungayibona ukuthi nantiyani imoto eyeyelo and ungayibona uyabakwazi ukuthi right lapho kula bantwana besikolo kufuze ukuthi lami even udrive kuhle uyakwanisa ukuyi-track uyibone from afar ukuthi ah no ibhasi leyana engale ayihambi kuhle abantwana or it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise. But thina anyone iyathwala abantwana liyabona ama-Honda Fit ama-wish amakhombi alama-number plates e-black ne-yellow esenza khonoko ukuthi athwala abantwana akula plan akula policy.
Yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana?
Right. Liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne-responsibility yona leyo ukuthi nxa unika umuntu umntwana wakho ukuthi angihambise esikolo nawe kufuza ukuthi ukhangele into it's your right as a parent ukuthi ukhangele even i-drive wankhona ukuthi ngifuna ukubona amaphepha akho because anti ngikhulumela indaba ne-PSC compliance i-license yakhe iyafuna ukuthiifuze ukuthi ishone ukuthi class two or class one and nxa ule class two or class one uthwala abantwana like that example kufuze ukuthi ube ne-medical i-medical report yazo ufuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe labantwana.